ngizobe ngiku constituency iziki yonke le njengoba sazi ukuthi izikhathe zomkhankaso ngitheke sengivela ngale imoda yasisuka ingifela isuke yaphuma iviri yasiphuma iganga so ngikhuluma nje hayi khathe sesiyilungisile sisebenzela ukuthi simelele breakdown ukuthi babuye ke bayithwale sesiya la kobulawayo but ungasenani ke ngokusemthethweni ngizaya ke e-court ke ngiyebanika kumbe ngiyefaka lobo bufakazi ukuthi hatshi ke bengu-constituency ngisenza umsebenzi kwasengisithi ke ngisiza ke kwasokusiba ke liphutha lokuthi ke imota ibisisuka sisenza ngoba imota phela into engakhulumiyo ayikutshela ukuthi kathesi izakwenzani isikhathi eside qiniso lokuthi ke ama-lawyers ami ngiwazisile ukuthi kulento enjalo ngithemba ke ukuthi kuhambile kwafika emthethwandaba lokho kodwa-ke okuncane ngikwaziyo-ke ukuthi-ke nxa isizathu sakho esenze ukuthi wehluleke kuyaandaba siye isizathu esibambekayo akuze kwaba lo hlupho oluya ngaphi
uthi obuku-constituency yakho ukhankasela ukhetho uhamba njani wona umkhankaso wakho
umkhankaso uhamba kuhle kakhulu sibili-ke engingakutsho ukuthi-ke sesilohlelo oluhle esilulandelayo ukuthi hatshi bo thina-ke esikukhankaselayo esikumeleyo njengebandla sithi thina-ke amandla kawasuke eHarare izinto kazisuke ukwenziwa eHarare sifuna ukuthi abantu bavote ngokutshengisela ukuthi hhayi thina-ke sivotela ukuthi-ke amandla okuthi sizithuthukise amandla okuthi sisebenzise lokho okwenziwayo amandla okuthi sisebenzise le mali ephuma kwethu indawo kawabuye ezabelweni izimali zonke zifikele ezabelweni zingabi izimali ezithiwa ziya eHarare zonke lezi ezisuka eHarare ungakhohlwa ke Ntunga ukuthi-ke uhlupho oluba khona isikhathi esiningi umuntu ungaze umnikeze amakhiye aleyo ndawo yokugcinela imali uyabe sebona engani imali liyana ngeyakhe kuba nzima-ke ukuthi-ke umuntu lwana beselimenza asebenzise imali kazulu ngendlela eqondileyo